So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yesizalwane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena wesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi inengi labantu elizweni alisacithelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhu zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kuthisa ngathi lapha bobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayabe ejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli izindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ugatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakatshela umngane wakhe ubengekho emsebenzini. Ukuthi intatheli zindaba kulandela ngalokho, wayengafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa izizalwane zaseNigeria kumele abe levisa. Uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamtshini yabeyingayo iphangisile ukubuyela. Yena esakhulumisana lesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe, uyenelisa ukuzovakatsha ngoba izixothi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eye Zimbabwe Union of Journalists, uPerfect Hlongwane, Uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hatshi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lilemthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathela izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathela izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izulu ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hatshi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kutsho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalela iParliamente. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama door to door ama ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga awezanu PF asehamba edabula ama poster, njalo kugoqela labo asebesebenza lezanu PF kodwa bezenza ama candidate awe Citizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngukansila ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uSelson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposta. Kuthi njalo la ku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNokuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposta kusenziwa yilabo asebehamba lezanu PF bencetsana lezanu PF ukwenza lokho uganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la ku ward 21 okulomodi yasifuzane, la ku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la ku ward 22 okulobaba uMateo Ncube, labo bayakhala baqala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposter bayabelandelwa ngamalungu ezanu-PF behamba bedawula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka-ward 27 usithelo dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu-PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela i-citizens coalition for change kuzaba le mpi lapha ezimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngama-councillors enkayi south silo mama u-Angel Rose Banda Selepi otholakala ku-ward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube oku-ward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni phawu 1 phawu 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho okufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zabomama bonke enkayi south le ndubo zonke ezibhekane labomama lemizi yonke nje etholakala enkayi south jikelele sesiqalile ukwenza ama-workshop awokufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiwa ngokhansila engithanda ukuthi ngiwukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland North asenelisanga ukuxoxa labezana uPF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika-unit 7 lo-8 ewangethemal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-unit 7 lo-8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi u-unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yama-cables osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabe khona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 lo-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa kakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 lo-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa?
Ye, esayithi kurekomendile kulokuzeni
Minister of Power and Energy. Ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama cables lawa amatsha afakwa instead of ama copper cables. Lokho kuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwetshwa, balutshwane abagwetshwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica eWoodville kakhulu kulama-cables. Ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephisa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni.
Ngakathesi ilo shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekule load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo unit 8 mele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kulevel yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo ke ngummeli weBulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Tafatswa Shumba wethesa uMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina ngunkosi ngifana kamlanye waphuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mbingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathi yanihlupha kulo baba lo othina othiwa ngumbongeni othi kube enkaya ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa? Sibhizi sihamba kudusty road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estreetini ngaitarent, sihamba vakenya road ebalekela wona amagodi ukuzayithutha enkayeseni. So yena uthube ehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolosi, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hand bekulayo ikhorela ikuyini abakwenzayo. Kunokuthi ekhuluma ukuthi hayi mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa izinto vezingalungiswa. Ungathi into zifile zimoshakele, so ilizwe lingamawoba ukukhuluma ukuthi into ziright na baba. Hayi azinuka amakhwapa.
Linjani Studio 7 linjani basakazi bethu abahle lapho. Ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aselokhu ezama ukube hlasela lo ndoda okuthiwa ngugift Sonduku. No madoda, telani ukuhlasela nalo gift lisethulwa izani, hlaselani izani. Lapha ku Studio 7 sikhuluma imbono yethu, so ngingasizikhulumela imbono yethu. Yekelani into zenzo ukufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yakho. Vele yo wona iMRP kuhle kuhle ngamandlwane lingaze lithu give to loyi wabaloyiweyo yini le MRP yini yine liloyiweyo ngoba lifuna ukusibisele emuva ngedozeni ezingelangqondo but yena le iMRP leyo vele akulangqondo lomqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu beMRP lingasethuseli vele sinasikhuluma imibono yethu landela wethu amaphati lani sikhuluma neni imibono lihlukane lo nto lokufuna ukwethusela nalo gift uyindoda gift ulichawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
Studio 7 labalaleli nabasakazi bonke siyalibingelela egameni elihle ke nihlale phezu kwendawo sobozama ezindlu kasivoteni mhla ka 23 August singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivoteni ngobuningi bethu mhla ka 23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhumisana ngokuthi lishona lindebele thinaselizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthazwa sivoteni mhla ka 23 wonke umuntu abekhona sivotanini asivotanini asivotanini ngiyabonga
lalo Studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi bathini izani PF leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wini ekudali winani shoni khuluma nje bekhuluma into unyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimudla kubi ilapho endaweni yaseluwagwele jimbamiwa
balaleli labasakazi bonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizobantu ke bebabaza bebabaza into engayisiki abadala ma bekuhamba beya kunye indawo kumbe baya efos bathatha abantu bomhla wonke zokuthathe kulamabhasi angu-500 kade ethwala abantu kuze indawo zonke zelizwe ebasakhonapho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyo sapoti engxenye kulona leyo ndawo kade kulabantu akade bekhona e-8 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho ayakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi le sapoti kubona njani labo badelela othi yena kabala sapoti bahamba bodwa kuphela uyazibambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyeficana abantu bengabakhonapho nxa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uyegweru ufica abantu begweru uyemashwingo ufica abantu emashwingo uyemtare ufica abantu bemtare awukuthwala befolo selupane ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo othi le sapoti asiqiniswa hhayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
salibonani basakazi ze-studio 7 ngiyabingelela labalaleli ayi siyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka layo ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngazo zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu p f le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu p f thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele ananzelele impilo yakhe sengathi ehambe kuyashita amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acatshisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idibenziwa izanu p f but ngelinye lamalanga inkosi izoqhakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la izanu p f ingungu sikhala kakhulu sizadabu ngiyababona nxa besenza amarala bona noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosi kade kufunda umnanga kuthetha abantu babadampe ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye bazuka lezisu ngenxa kuncima ukudla lokulala ngoba badantshiwa abanamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosi kanti umnanga kuyethu abantu kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senze irali labantu bendawo sibathwale senzima njengebandla le-TPC kodwa uzothiwa i-TPC structure sibathi kabalali kathi sihambisa amalungu ethu akobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina vele njengebandla le-TPC nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla le-structure ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state of agent lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu wesisisi kumele abotshwe bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu o-structure nxa i-structure siwinisi kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-TPC lonyaka kulonyaka
Studio 7 sanibonani hayi ngithanda ukukhuluma ngalo baba othi yena owesane lo othi udlakela lingezwa ngubani yenze ukuthi ukhulume hayi abantu besane bajaya abantu abafekade bona bayalelana
ye Studio 7 lisona njani bakithi lisona njani basaza bethu abahle ye kathi senzani ku-Studio 7 ama-odiyeta angasadlala shuwa loko agcina ngo-2022 ukuthi edlalwe shuwa yini kathi esayibonayo ku-Studio 7 hayi basazi bethu hayi lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi be-Studio 7 thina udala siwasivuka le Studio 7 from from ngama 2000 siloke siwa sivuka lana selisidampa namhlanje singayenzi njalo basazi betabahle intimpawule ngalabo SCC laba thi hey umqondisi kazaziye wathi hayi man abantu bethu plus imana aba focus laba focus ekhona thina singeneli presidential kathi siwaphazamisa ngani kathi thini MRP siwaphazamisa kuphi ngoba singeneli presidential abahlalela abahleli khona musi nje pricing sami umuntu kahlalela ehleli khona thina sizihlalele sayidini la esihleli khona asizange sithi siyangeneli presidential thina vela singeneli presidential iTriple C ayifocus entweni eyenza ihlukane lathi ihlukane le MRP behluka hayi iMRP ayikho lala egudluzana khona le Triple C abazulekele bezimbe mabe wena bezwinile behlukane lokuba lowo bethi MRP this yimkhondisi lokhu yekwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokhu ukuthi uhluleke ukuzokhomba omunye umuntu hlukanani focusani khona lapho ukhamisa la ma MRP ayifocus kumkhondisi bheke phambili umunye uhambe indlela komunye yakhe hayi silithela kanjani ngothuli kathi skiye zibayenzekayo madoda lingazitshalo
Allah ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine. Kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele uambassador Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine lendawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine, kutsho uambassador Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale. Sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi welemelika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa war Crimes Accountability Team kumbe WOCAT, kutsho uambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lelemelika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwelemelika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress. Ngabe eleRussia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho uambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba eleUkraine libone amacala la ethoniswa.
Okay, bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handane uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo-7:30 nsuku zonke.